Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala. Izolo kubotshwe umsekeli kaMongameli uNkosazana Presia Ngulube. Lamhla kwabotshwa elinye njalo ilunga lebandla leli uMnumzana Innocent Ndlovu. Seyisificakalolunye amalunga aleli bandla asebotshwe esetheswa icala lokutshengisela esola ukuxotshwa kwezisebenzi ze-TM Pick and Pay ezesiNdebele kuqatshwa izisebenzi zesiShona. Amanye amalunga la ayalandula ukuthi ayikhona ekutshengiseleni lokhu. Siqoxe lo mongameli webandla leli uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga mfowethu, siyabonga lakubalaleli. Into eyenzakala ekhala phana isinzima. Izolo uVice President wethu uPresia Ngulube bamthethe ngemva kokuthi waye-aplayele i-roadshow kusasa endlukelobhengula. Bamfonela bamtshela ukuthi noyincwadi yakho ye-clearance right kuzoyithatha. Uthe efika khona ngale eSouthampton bafika-ke bamtshela ukuthi sebothiwe ngemva kokuthi wabonakala ephatheka kukutshengisela kwako-Pick n Pay phakathi kweviki edlulileyo. Bamthatha-ke walala e-Central oze waphuma khona namhlanje esebhadale ibheli $100. Kusenjalo-ke ekuseni elinye lamalunga ethu uMashali Sibanda laye ube-athende ikhoti ka-Vice President. Bamdobha futhi khona phana e-Trade Gold bathi ngomunye wayekhona ko-Pick n Pay. Sathi yebo sikubonile, bazodobha elinye ijaha futhi u-Innocent Ndlovu. Engikhuluma nje bobabili u-Innocent Ndlovu lo Mashali baphakathi nje bavalelwe e-Central Police Station koBulawayo.
Kanti kungakuliqiniso yini ukuthi labo babekhona embuthaneni lo okutshengisela njengoba sisizwa kuthiwa babengekho? Kungakuhamba njani?
Hayi, okuliqiniso ukuthi ngibone ngani babengekho. Kungabantu ababajayeleyo nje mhlawumbe ukuthi babazi ngoba ngama-face ajayelekileyo khwaphana koBulawayo. Kanti lakhona nxa babekhona yindaba bebaqaphela besiya ekhothi namhlanje bese bebadobha besekhothi. Kanti la uVP yindaba beqala bemfonele bethi ngabuye zothatha i-clearance letter beqede lapho babe sebembopha. Ngoba kumaviki ambalwa adlulileyo amadoda epeace amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usafe yini, bagcina ukuthula. Sengikutshwe ukuthi nxa elecala indaba bengamlandanga bayamdobha endlini ngoba balesikhathi abake bayafika khona besithi bayamdinga bazokhangela ukuthi uhlezi kahle yini akulaba amhlukumezayo.
Manje lamhlanje kuthiwe yena emthethwandaba.
Emthethwandaba njengabanye labana abadalelwa ama-bail e-600 bengu-6 last week, laye uphiwe i-charge efana nayo yecala ne-bail efana nayo la ma-conditions afana nayo. Waba ngumuntu-ke osezahamba e-court ngelanga elilandelayo.
UMqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, besikhuluma laye ecingweni ese-South Africa.